Indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 9 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
yebo umhlangano ugcine abantu singavumelenanga, yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi zikahulumende nohulumende. Ngoba-ke esikubonileyo yikuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili.
Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare, zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo.
Thina silaye siyamsekela umhlonitshwa u-vice chairman wethu, siyabe silaye icala lakhe leli mali ngena kusasa, so asikulahlanga ngokuthoba yabantu. Thina ukubona kwethu kalasicala athi ngokwamadala ukuthi akhulume, but thina njengemdiqa sekela iliga lasesektara wethu onalikonekekelayo namsebenzi.
Abanye abebandla le-MDC bathi baza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo walo umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi akhulume emhlanganweni webhikitha. Idolobho lakoBulawayo seleviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamanisipala olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare, zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi kakhulu. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe, wakhuthaza lamabhizimusi azimeleyo ukuthi enze njalo ngoba isithi kusobala ukuthi athola inzuzo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, uMnumzana Richard Gundane obesemhlanganweni wanamuhla.
Yebo umhlangano ugcine abantu singavumelenanga, yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi zikahulumende nohulumende. Ngoba-ke esikubonileyo yikuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili. Yebo balethe imali sibili, balethe isikhwama semali, kodwa nxa sikhangele isikhwama semali sangikhona, even nxa sikhulunywa ukuthi ngama 30 million, ungabona ukuthi izisebenzi zikahulumende zonke zingakanani nxa sizwahla. Uyabona-ke ukuthi lapho kuphuma inzuzo elutshwana. Siyavuma ukuthi okwakhathesi kasilawo amafiga sibili azachasisa ukuthi umuntu engathola malini, kodwa thina nxa sikukhangele umuntu nxa ezathola imali engasoze engafiki ku-$100 kuyabe kungatsho lutho. So into eqakathekileyo-ke yikuthi yebo ukukhuluma kukhona, lathi siyakuqakathekisa khonokho ukukhuluma, ngoba into yonke siyayibona ukuthi imphumela izaphuma khonapho ekukhulumeni sesajalo. Kodwa-ke esikubonayo khathesi thina esimeleyo, thina mina ngikhuluma ngimelela ababalisi, yikuthi ubunzima obukhona khathesi imali eholwayo ethathwayo ngababalisi nxa sikhangele ukuthi bangayengezela imali engafikiyo ku-$100, kuyabe kuyimali encinci encane kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende asize imali ezalingana le-poverty bottom line, le-cost of living, i-living wage yedingakala khathesi.
Kuyini okulandelayo? Lizahlangana njalo yini lo hulumende licubungule lolu daba?
I-way forward yona leyo ukuthi thina sesibuyela ebantwini bethu kuzisebenzi sibatshele ukuthi hhayi umhlangano kade siwumelele siphumile, impumela yangikhona yiyo leyo. Labo futhi bayaphumula nto labo bazabuyelwa bayekhuluma la ma-principles abo. So labo bayabuyela labo baqinisa ukuthi hhayi sifake sibuyele ukuthi ngisebatshele ukuthi hhayi lima zisebenzi kalivumangi ukuthatha imali leyo. ukuthi ukuthi sesiloko sikhulumisana uyenzele ukuthi yonke into esiyilungise sikhulumisana.
Lo mnumzana Richard Kondane isiphathamandla senhlanganiso yezimtha sixoxela eHarare. Amanye amalunga ebandla leMDC athi aza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi awakhulume emhlanganweni weBikita ngempelansonto lapho athe ibandla lakhe lizagenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kungafiki ukhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye abebandla leMDC bezisuse kulokho umnumzana Sikhala akukhulumileyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amazwi kaSikhala eyamukelwe ngemibono etshiyeneyo uhulumende esithi ajojozela udlakela elizweni. Kodwa isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Molokeli uthi baza kuma loSikhala lapho ethonisiswa.
Sina silayi siyamsekela umhlonitshwa uVice Chairman wethu. Siyabe silayi icala lakhe leli mali ngena kusasa. So asimlahlanga ngokutshwaba yabantu. Thina ukubona kwethu kala sicala bathi ngokwamadala ukuthi akhulume bathina njengemdukela. Uligala sesekthari wethu onalikonete ubelayi namhlekisana and kusasa futhi sizavukela siyangisaphona.
Kodwa abanye baveza ukukhathazeka ngamazwi kaSikhala besithi ujojozela udlakela elizweni. Ilunga lezanu PF MLA Chegood West umnumzana Dexter Nduna uthi lokho akusiko kwakuqala uSikhala ekhuluma amazi anje ejayele ukuwatsho edayele eParliamente kodwa ke eParliamente uyabe evikelwa ngumthetho.
Uyabona Secretary for Information o Comrade Simon Kaya Moyo ezanu PF ufakile umbiko othengisa ukuthi hayi inkulumo enje njengale ekhulunywa ngoSikhala ayilunganga. Yena vele nxa khangelwe inkulumo yakhe noma eParliament yakhulumi indaba ezingelahlonzi, but eParliament uyabe sithi yena ule immunity ayinikwa yi-standing rules and orders protector, but nxa sokuphandle ngale hayi le kuyi-insider i-violence uzama ukuthi agenqile uhulumende.
USikhala ubikwa ebizwe ngamapholisa namhlanje eHarare Central Police lapho ahambe khona ekuseni ebhekezelwa ligqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba lapho afike esetheswa umlando wokuzama ukugwenqula uhulumende owakhethwa nguZulu ngendlela ephambana lesahluko uSection 26 somthetho weCriminal Code. Igqwetha lakhe uShaba uthi ukhathazekile ukuphuza ukulungisisa amaphepha okusa uSikhala emthethwandaba okwenziwe ngamapholisa okwenze ngasathonisiswa namhlanje.
I'm with him to Law and Order Department, Harare Central Police Station.
Silapha e-Law and Order e-Harare Central Police Station. Kwetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni. Sesiphendulile lokho akwetheswe khona, sikwala, njalo sesilungiselele ukuya emathethwandaba.
So we are waiting for the police to put it out in order and take him to court.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende uyawazi ukuthi uZulu uyafuthelwa ibunzima obuselizweni, ngakho ukubopha kwenze uSikhala indlela yokuzama ukuncindezela kanye lokwethusela wonke umuntu.
Kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende ngakajinji njalo uzimisele ukube lokhu encindezela uZulu, ngoba uSikhala into ayikhulumayo yinto esavela siyikhuluma sithi uMugabe masigo. Utshangirayo waze waya ku-TV la ephume sithi uMugabe izamkhipha by any means necessary. So lokho sokumangalisa kumbe sokuthi especially ngendaba kaJobhakula, kodwa njengohulumende ofuna ukusebenzisa ama-tactics okuthi ancindezele uZulu, njalo nje ukuthi afake ukwesaba phakathi kwabantwana bakaZulu ukuthi abo bangacabangi bangabi lomcabango wokufuna ukukhipha uhulumende.
Ukubotshwa kukaSikhala kulandelwe imbiko yosekelwe enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezigoqela uTwitter, Facebook lezinye ivela enhlanganisweni ezilela amalungelo oluntu ezigoqela oZimbabwe Lawyers for Human Rights zona eziswele ukuboshwa kwakhe. Usikhala ukhangele ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu ngemva kokuba amapholisa ebelesidensi ukulungisisa ingwalo zokuthi athonisiswe namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Idolobho lakoBulawayo selileviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamunicipala olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant kanye lempompi ezidonsa amanzi kulesi sitishi esiya endlini. Kubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngokuswelakala kwamanzi osokwedlule iviki, kukanti bezikhangelele ukuthi amanzi azavulwa ngemva kwensuku ezine njengokwethembisa kukamunicipala. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ukuhamba kwamanzi kubangelwe ngumsebenzi owenziwa esitishini se-Criterion Plant ngenhloso yokuthuthukisa ukuhlanjululwa kwamanzi ukuze afinyelele uzulu wonke.
Nxa yomsebenzi oyenzakalayo e-Criterion Water Treatment Plant lapho isigezisa khona amanzi anathwa izakhamizi zakoBulawayo, siyananzelela ukuthi iplant ibivalile ngala manzi aphumayo. Lokho sekwenza ukuthi abantu abaningi, izakhamizi eziningi, zifike ku-7 days zingala manzi. Njengedolobho siyaxolisa.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ukuhamba kwamanzi isikhathi eside kangaka kuyingozi ngoba kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo.
Sikhathazekile kakhulu ngokuthi amanzi alokho engekho. Ngikhuluma nje ekuseni besilama ward ngo-13 akade lokho engakabi lamanzi. Izakhamizi sezile almost 1 week ngoba amanzi lawa avalwe ngolwesibili abantu lokubekela amanzi. So kathi sikhangela ukuthi i-city council ingabe kuthiwa ibisivulile. And nxa sokunje sokungadala ingozi enkulu kakhulu ngoba sokungaqhamuka umkhuhlane wesihudo, sokungaqhamuka leminye imikhuhlane ebangelwa ukuswelakala kwamanzi. Ezakhamizi zakoBulawayo Progressive Residents Association sithi i-city council next time ngayiza kwenza into enje ngayibe lama contingency measures wafakayo ukuze abantu bakithi bangadubeki ngoba kathesi abasela manzi. Konke khona okutshengisa ukuthi iBulawayo City Council kanye lama strategies in terms of contingency measures ingxayiza kwenza into enje ngoba khona okubangela ukuthi bavale basitshele kusele almost 1 day ukuthi bavale, kutshengisela ukuthi ngezindlela ukukhathala kwabo abakhathaleli kakhulu uZulu.
Umnumzana Joe Mabachi esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi sebethwele nzima ngokuswela amanzi.
Kathi samantu uzathola ukuthi amalayini acha khona lesikotshweni nalezo zikotsho zangkhona amanzi aphumi ayasawazi senze njani. Besilathi singamakhala sithi mhlawumbe ngabe kuthiwa liyasiyenzela nje itimetable nje kunje abantu abethu besikolo bayabuya bengenamanzi benganathi manzi ngapha lathi asisakusagizwa ayi umkhuhlane izasithwalisa nzima.
Unkosikazi Abigail Nleya ongumzali uthi ukuhamba kwamanzi kubathwalisa nzima ikakhulu omama abalomlando wokunakekela imuli.
Kona sokuphazamisa abantu even in terms of ukuplana. Phele belikhangelele ukuthi isikhathele izavuka ngasamanzi mhlawumbe abe sebuyile. Liyathi livuke ekuseni lithola kula manzi. Sokuthatha ukuthi omama baqale bayedinga amanzi ayalayinelwa eziboraneni ngoba kuba lezinye indawo futhi abantu abahamba besiyathola khona amanzi lapho kubhatalelwa khona. For example, kuba khona amanye ama-church ayabe sithi khona you pay maybe 25 cents ibhakede elilodwa. Even lasema-toilet abantu abaseneliso ukungena kahle.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngohlupho olukhona olokuhamba kwamanzi osokuze kwedlule iviki kungelathonsi eliphumayo empompini. Inhlanganiso ezimele izakhamizi zithi okwenziwa ngokhansili akulunganga ngoba abantu sebesengozini yemikhuhlane yesihudo, njalo kuyadingeka ukuthi nxa bethatha inyathelo elinje kusasa babe lamanye amacebo eceleni atshengisa ukuthi bayakhathalela impila kahle kabulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Eyitayita ola, mthwakazo omuhle. Mina ngingu Mike Hobe. Ngithanda ukulinqusa kuhlelo lwethu labasakhulayo olwe The Connection esilothilela ngolwesibili maviki wonke. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo abaphumelela okwamagama kwezamabhizimusi ababukwa la inhlanganiso ephumisa uluhlu lwabaphumelele ezwekazi le-Africa AFBOBS. Abatsha laba bagoqela umnumzana uGilmore Moyo owenhlanganiso e-Paperback Africa, njalo umnumzana uTerence Mathe owenhlanganiso e-Southern Incinerary Services. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezo lokuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebolenjini e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Hayi, mthwakazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lephalamende lakwele Russia avote ngobuningi ngunyathela lokwethesa izijeziso zenotho eleGeorgia elake labuswa ngeleRussia eselahlubukayo ekuweni kombuso weSoviet Union. Ngalivoti amalunga aleli dale avotele ukuthi kuvinjwe ukungena elizweni kotshwala obugoqela iwayini lamanzi ahlanganiswa notshwala. Inhloko kahulumende kweleBrithani inkosikazi Theresa May uthi umeli welizwe lakhe kwele Melika lokho elosekelo lwakhe lanxa ethule imibiko eveza insolo yakhe ngokusebenza kukamongameli Donald Trump lapho elobela kuhulumende wakhe encwadini ezigcine zivuza zasabalala ebulenjini. Lokho kuzondise umongameli Trump kwayangisa inkokheli yeleBrithani kakhulu. Iningi lithi lilindele ukubona ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe zingahlenga abantu ebunzimeni abathi babhekane labo obugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kanye lokusilela kwamagetsi, amanzi, lamafutha ezimota okuhambisa. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda ukuthembisa ilizwe ukuthi ukumiswa kuhlelo lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kumaviki ambalwa edluleyo kuzaletha ububelo kwezomnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi uthi uvumelana lo mnumzana Ncube.
Izithelo zangona seziqalile ukuvela lokhu ngutsho ngoba ungabhoda izitolo nijikeleni uyathola ukuthi intengo ziyehla lapha nalaphana. Zingabe ziyehlanga ngokusuphiseka kwethu esikufunayo, but okusalayo umahluko ukhona, intengo ziyehlile muva kokuthi kona sokufakwe lowo mthetho omutsha. So in terms of amabhizinisi, I can say ukuthi kona kuyakhanya lapho esiya khona.
Omunye ovumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So the qiniso, whether likhunywa izanu kumbe likhunyiwa i-MDC kumbe likhunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Kinga bakhona ukuthi ezomkhangazwe zeZimbabwe sizibheka zile kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi kungalungiswa ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga ezokuntontsha kwabantu bezanu okwenzeka kudala vele kungalungiswanga.
Kodwa abanye bayakusola lokho ngoba besithi imali yama-bond notes ayisebenzi ukuwoda impahla phandle kwelizwe njengoba ele Zimbabwe lingazihiqizeli ezalo impahla omunye wabo ngumnumzana Edwin Dlovu ilunga lebandla le MDC
ukhanya obunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe ukhipha kwabo ke iUS dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo bahamba kathe seboda ungenisa imota bafuna ubhadala iUS dollar imali nxabe sithi bona sebeyibhandle iUS dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ekuthatha ama-services akhe iUS dollar iduty lokho ibhadala iUS dollar ababanjwa i-VID lamapholisa eboda lokho bebhadala iUS dollar lama-rate laba besithi asesehla e-US dollar lebhondi kakwehlanga lokho kukhwela lokhu ku-900 something US dollar lokhu ku-50 something irandi akula mehluko akwehlanga lutho.
Umnumzana Chuma ugcizelela ukuthi okuqakathekileyo yikuthi abantu besekele inhlelo zikahulumende okwenzela ukuthi zisebenze.
Into esidingakala kuphela yini ngabe siyasupporta into le mihle ukwenzela ukuthi kona umumo wethu ube ngcono kusasa ngoba thina yinto esingakubulala konke lokhu ngokuqala ube yizinto igcina imikhuba yethu ama-black market rates nalana sezigijima ezitaladini ngale ko-trade gold nakuwo-fost seharare ngale sezisenza khona kwana esikwenza yikuzivulala sodwa lokwana aso ukuthi lento esiyazisasifuna omunye umuntu siyabe sizivulala thina sodwa so sokufuna ukuthi abantu babe lo mbono ukusekela into le ukuthi ihambe ukwenzela ikusasa yethu ngoba nako futhi kuzanceda kusasa ngoba nto yabona thina kate siyivile ama-exports ebesenzima ubuka yenza ngoba ebeduma kakhulu ngenxa yokuthi kona into yethu yonke intengo ilinganiswe ne-US dollar so ayabona ukuthi i-exportele i-South Africa yona esebenzisa irandi ile equivalent 1:14 when isebenzisa u-1 wangikhona ngapha so kusuka kube nzima manje singaba le dollar lethu so ngizaba lula ngoba nathi siyabe sesingena within i-competitive range nanantina siyabe sesi-rate-a imali yethu le-US dollar okusho ngizayimphuva-ke ukuthi siqaliseke ukuthola i-foreign currency le esidinga kakhulu engahamba-ke iyobhadala ozesa iyobhadala okufiweni imphuhlo yokudla nxa kule ndlala njengakathesi kuvela kukuthi kuvela esinqubeni sona lesi esifakwe ngu-finance minister esokuthi asikhipheni imali ezaphandle isebenzise iyala.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya usethembise ukuthi uhulumende kaseyikusungula inhlelo mahlayana abantu bengakwazi ngoba yikho okubangela ukuthi abafuna ukuzotshala imali elizweni bengamthembi. Izakhamizi zeBinga zithi sezithwele nzima ngendwangu ezixhwalileyo ezitshona zigqekeza ezindlini lasesibhedlela isikhulu seBinga District Hospital zintshontsha ukudla. Indwangu lezi zihlasela ikakhulu abesifazane abazithweleyo labantwana besikolo zibahluthunelwa yiloba yini abakuphetheyo. Izakhamizi zithi zihlukumezekile kakhulu njalo zithi sesiside isikhathi zidinga usizo kugatsha olubona ngezendlela lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kodwa zingalutholi. Untungamile Inkomo uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Sibanda wachasisa okuningi ngalolu daba.
Sithwele nzima lendwangu lezi and sezingene emzini ezindlini zabantu zenza ihlasela abantwana besikolo zibathathele ukudla amasetsheli ama-paper bag and kakhulu esibhedlela seBinga ithiwa iBinga District Hospital and nxa sikhangela ngokwakha kwaso isibhedlela esikhulu kumathinothi yonke kodwa sesibulawa zindwangu. Into engayitsho ngokuthi indwangu lezi zazivele zikhona eBinga kodwa zazingahluphi njengakathesi. Kathesi angazi umbe kuyini umbe i-drought yini esenza ukuthi zibaleke egangeni zibe ebantwini umbe seziziningi kakhulu. Isibhedlela lapha e-District Hospital isibhedlela seBinga yonke yi-referral hospital so omama abazitsheleyo nxa sebezabeletha babuya khonapha bezohlala okwamalanga kumbe amaviki bemele ukuthi bebelethe kule ndawo esithi yispanka wodi lapha abahlala khona umama le ndawo lesibulewe indwangu endiba kuya lokudla kwabo njengabantu bevele emakhaya injongo sezingena phakathi sinjani zibathathela ukudla endizibagijimisa umama la so sokuludubo olukhulu sisawuthi ngelinye ilanga sizathathela umama umntwana osanda kubelethwa kuyingozi enkulu kakhulu
zigijimisa abesifazana kuphela ziyabadelela kumbe zidelela la madoda
njengani uwasindwawo ngiphosibe njengomuntu kutho ukuthi iyakhangela ikhakhile ukuthi lapha ngingawina mbe ngingaluza so nxa into esesibone udiwo olukhulu lisebantwini besifazane labantwana besikolo abancane akalutshwana sile ukuthi uzuthiwa igijimisa umuntu oyindoda kumbe yamthathela ulutho
zingena njani ezindlini lapha ziyabulala amawindi kumbe zingena ngophahla
zingena ngendlela ezitshiyeneyo izindlu eziningi njengezikahulumende ezedinga ngezakudala ama-asbestos angikhona amaningi akasaqinanga so zingagada phezulu kumbe zenza njani uyabona sezibhokozi zangena endlini zathatha ukudla zaphuma kwezinye iindawo ziphuma ngamawindi zingena ngamawindi so abantu ezindlini especially ezisejuzane lesibhedlela lezindlu zikahulumende abaningi sebefake ameva emawindini ngoba indawo ngiyangena
Umnumzana Elias Banda ngumgcini sihlalo weBinga District Residents Association untungameli inkomo okhulumela umnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhutshe ePlumtree ngohlupho lezilwane esezihluphile ezigabeni ezigoqelwa lasakondolwane zona esezivulele inkomo lamadonki
hayi kulezi suku baba unkomo ngathi nje kwela kuthange ikhona ukuke kwabonakala imizila zisuka kuThekwane ziqonda kombimba mase zizafika emakhaya kombimba zakuphuma zangena isidaka kusho ukuthi ngumbiko osuthole kubabudube ongu-ranger cebisa abantu bakombimba ngaluphi special abathi ezinkuni benanzelele mavisi yakhona ngahle koko sikuzwileyo nje namhlanje kulamahlemhlemu nje wokuthi ungani emlageni le kule nkomo ezidletshadletshiweyo so asikwazi ukuthi ekudletsheni kwazo ngabathi zibuye zivaleka kumbe kungayenzeka kulezinye ezifileyo
nxa ithe yadliwa inkomo Dube lathola ngamathambo mhlawumbe lokuzinyamanyana elenzani ngazo
wavu nkomo yikho la kulohlupho khona mpela ngoba sike sabe le nkulumonyana mpela kukhanya o-EHT laba abakhangela ngezempilo bedayi azifanelanga ukuthi zidliwe izifuyo lezi kufuneka ukuthi zenziwe njani zitshiswe ngoba iy'nyamazana lezi zingabe zilobhofa kodwa ke nkomo uyazi ke kithi usiko lwethu abantu abamnyama ukuthi ma ingabe inkomo mpela isifile khona kuyabe kutholile kulawo khalela khona lokho kokuthi kuyatshiswa yebo kuyabe kufanele kube njalo kodwa akululi ukuthi kungazwisiseka ebantwini bakithi ukuthi inkomo kayitshiswa hhayi eqinisweni siyadla
ungathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki njengesigaba
baba unkomo eqinisweni iyengingalitsho hhayi irekhodi yakhona hhayi isinkulu kakhulu ngoba laphana sacina sibale o-19 singakabali amanye amadonki kulo munye ubaba lapho kwamakhulela laye ungani kule nkomo ezintathu ngayazi lokuthi zadlelwa ngakwaphela nje kanjalo so ngathi close to abo-20 something asikubekeni nje sithi 20 something
lo mnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhutshe ePlumtree ubekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ngalolu daba. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi. Amanye amalunga ibandla le-MDC athi aza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshiwe namhla ngamazwi awakhulumileyo esebhikitha. Idolobho lakobulawayo selileviki lingelamanzi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.